Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle ngolwesihlanu mhlaka 1 kumpandula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ithuphusini ahambe ecourt, ukugcotshwa kwakhe kuyamele kumiswe. Kumelele impumela yecourt ukuthi izadetermine kanjani. Kodwa nxa umuntu ethe wakhangela, ukuthi isituation esikuyo eZimbabwe le is one of his own kind.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzafungiswa ukuqala umsebenzi ngomvulo ngemva kokunqoba kukhetho olusolwa ngamaqula enhlanganiso eziningi.
Angivumelani lakho ukuthi i-TPC ihambe ekhodi ngoba siyakwazi ukuthi ama-codes they are captured and the decision yawomalava lamanye ama-constitutional judges is to dismiss indaba ye-TPC.
Ibandla le-TPC lokhe lingaphumeli egcekeni ekuthini lizaphikisa impumela yokhetho emthethwandaba na. Kuhlolwa izidumbu zabantu ababhubhele engozini yomlilo kwele South Africa izolo kulezinye okuthiwa kuzathatha isikhathi ukuthi kubonakale ukuthi ngobani. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzafungiswa ukuqala umsebenzi ngomvulo ngemva kokunqoba kukhetho olusolwa ngamalunga enhlanganiso eziningi ezigoqela e-African Union kanye le-SADC esithi kaluqhutshwanga kuhle. Ugatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe olwe-Foreign Affairs lulobele abameli bezigodlo zakwamanye amazwe eHarare incwadi lubanxusa kulumkhosi wona oluthi uzaqhutyelwa enkundleni yeNational Sports Stadium. Lincwadi ithi kumele kuze iziphathamandla zamazwe ayabe elabakhokheli abamenyiweyo kuphela okukhomba ukuthi bakhona abalakho okunganxuswa ikakhulu labo abamazwe asola impumela yalolu khetho. I-Studio 7 ixhumane lonobhala ogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Umnumzana Livit Mugejo ngalolu daba. Kepha uthe kumele sikhulume lesikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba yena obengabambeki ecingweni. Ukugcotshwa kukaMnangagwa kuza ngesikhathi ibandla le-TPC libikwa liqoqa ukuphikisa impumela yokhetho emthethwandaba. Igqwetha umnumzana Ngqobani Sithole uthi nxa lokhu kuthe kwenzeka futhi nxa kulandelwa umthetho, uMnangagwa uyabe engamelanga aqale umsebenzi andubana inkantolo iqede ukuthetha lolu daba.
I-TPC ingahamba ecourt, ukugcotshwa kwakhe kuyamele kumiswe. Kumelele impumela yecourt ukuthi izadetermine kanjani. Kodwa nxa umuntu ethe wakhangela, ukuthi isituation esikuyo eZimbabwe le is one of its own kind. Anje kathi sicabanga ukuthi thina into zibanjwa ngendlela enje, kodwa ngendlela esokusuke wabanjwa ngayo ngani kwehlukile. Ungakhangela omthwangwa bekhuluma laphana ukuthi bona uthe eZimbabwe uze ubuse kuyamele ukuthi lawe ugadle. Baphinde bakhuluma njalo ukuthi lapho ungagadla ngayi khosa uphinde. So it's a very difficult situation, but ngamazane sithi asikwazi ukuthi azagelezela ngathi. In a constitutional democracy esicabanga ukuthi siyiyo yona, kumele ukuthi ukugcotshwa lokho kumiswe kuze kuye nxa kule zinto eziyangena enkantolo, ngoba amalanga okungena enkantolo sesondele ngayengakapheli. Then aba challenge but sebebavalela phansi nxa ukhangela le SADC report ivele yatsho yathi hayi ama-courts when you are dealing with these things uyakuthela amanzi emhlanu wedatha.
Iyona i-TCCC igqwetha ungayikhuthaza ukuthi ihambe enkantolo yini kumbe ingahambi ngoba abanye baleli bandla esikhuluma labo bathi kababona ukuthi bengaphumelela ngoba sebeke bayilandela lindlela ngo-2018 kodwa behluleka.
Well, mina I'm a court animal, ngathi kuhanjwe court, but impumela lami ngiyabe ngikwazi ukuthi ngendlela indlela kade kubanjwa ngayo ingabe ingasoze itshintshe. Kodwa well, i-situation ekhona le, it's a political situation efuna i-political solution more than anything. So inkantolo, if one looks at indlela i-SADC report ekumise ngayo, ithi inkantolo ukuya enkantolo eZimbabwe udila lezinto lezi akusoze kuphathi. Ngakho ke if one follows that kind of reasoning, it will be a futile exercise for itriple C ukuthi yenkantolo. Kodwa laba nxa befuna ukuthi babuse bebodwa kathi mbani vele ozabavimba.
Amazwe athiyeneyo ngisho lamaqula inhlanganiso ezithiyeneyo ezifana labo SADC, African Union, o European Union, o Melika, o Bilitane, bonke bathi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo. Asithi uMnangagwa eqhubeke egcotshwe ngomvulo, ubona amazwe wonke la ngisho lalawa awe-SADC lawe-African Union ekwamukela njani lokhu, azaqhubeka kuyilokhu esithi i-business as usual yini ngesingisi edlelana kuhle lo Mnangagwa leZimbabwe?
Into ekhona ukuthi the reason why kusenziwa i-election is to say i-government yona leyo ezafonywa soon after an election is a legitimate government. So ama pronouncement abo ngokuthi they've delegitimized i-government ezabizangena. Ukuvelwane kwangikhona kuyabe kukudlelwana okungamanga kuhle ngoba i-recognition iye ngathi kuyahlupha la. So amazona lawo nxa sesiyakhuluma njalo, well, we've seen ama responses ezanu-PF. Ama responses ezanu-PF awuthi go to hell and if you get there and hang.
Umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha sixoxela ekobulawayo.
The Voice of America, VOA.
Umongameli wakwele Botswana umnumzana Mokgweetsi Masisi usenzele umongameli Emmerson Mnangagwa amhlophe kulandela ukunqoba kwakhe kukhetho oluchothozwa ngitsho lamaqula enhlanganiso ye-SADC le-African Union esithi aluqhutshwanga ngemfanelo. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Umongameli Masisi uba umkhokheli wesine wasezansi kweze kwazi le-Afrika ukutshayela uMnangagwa ihlombe ngokunqoba kulolu khetho lanxa ye-SADC le-African Union okuyizinhlanganiso ezimela amazwe azwekazi le-Afrika zisithi ukhetho lolu aluphathwanga ngendlela eqondileyo. Abanye babalisa umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, umongameli Hage Geingob wakwele Namibia kanye lomongameli Samia Hassan wakwele Tanzania. UMasisi uthi ukukhethwa kwaMnangagwa ngamanani aphezulu kuveza sobala ithemba abantu baseZimbabwe abalalo kumbuso wakhe. I-commission ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi uMnangagwa wathola amavoti edlula izigidi ezimbili i-2.3 million, kwathi ayincintisa layo umnumzana Nelson Chamisa ongumholi webandla eliphikisayo ele-TCCC, yena wathola phansi kancane kwezigidi ezimbili i-1.9 million. Kodwa i-TCCC ithi kwaba lokuqilibezela kulolu khetho. Kumbiko wakhe uMasisi uthe ofisela uMnangagwa impilo ende, njalo wathembisa ukuthi eleBotswana leZimbabwe ezaqhubeka zidlelana kuhle. Kodwa ocubungula ngezombusazo umnumzana Kuta kwaShizulu uthi kuyadanisa ukuthi inkokheli ye-SADC iqhubeka isenzela uMnangagwa mhlophe, loba nje iqula lalumanyano elaliseZimbabwe lesithi ukhetho alwenzanga kuhle.
Ukuthi wenzele omunye amhlophe usizwile ukuthi kulesehlakalo esithile esimbi esibi esenzakalileyo, wena ubusuhamba usidaya amhlophe ndoda, kusho ukuthi phela lidla lonke. Njalo kukhona okunye labelikwenza ngasensitha okwenzakalayo ukuthi lazane njengabangane. So kubuhlungu lokhu ngoba impilo zabantu yizo ezithwele nzima.
Amazwi kaZulu acizelwe ngumnumzana Teddy Ncube layo ocubungula ngezombusazwe.
Kutsho ukuthi kuma president amaningi esadiki abavumelani labo njengamanye ama president le position ethethwe yisadiki njengendlela okupresentwe ngayo ngu-Dr. Nevas Mumba.
Osekela ibandla lezano PF umnumzana Witness Dube uthi uyajabula ngokwenziwa inkokheli yesadiki echayela umnankagwa ihlombe.
Lokho ukungathi bathethe isikhathi nyana kuyatshengisela ukuthi bebesalalele imisindo yena le kadizwakala basebebona ukuthi hayi akulalutho nje kugqubulana kwembuzi okungatsho lutho okungamelanga kulalise abantu ngaphandle kwengubo. Kanti njalo mhlawumbe bebesakhangelisisa ukuthi amanombolo wona athini.
Isikhulumise bandla le-TCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi inkokheli yeSADC iyaphazamisa ngokutshayela umnankagwa ihlombe khona kumgceke ukuthi ukhetho aluhambanga kahle.
Ukugcotshwa kukababa umnankagwa akutsho lutho ngoba akukho emthethweni. Ubaba umnankagwa kakafiki ukuthi agcotshwe ngoba ukhetho lomfaka laphana luhambanga kuhle. Isilo olutshengisa impumela kaZulu weZimbabwe. Ngalokho thina sithi kumele kube lokhetho olutsha. Olukuthi uMr Mnankagwa nxa enganqoba kulelo khetho hayi sengagcotshwa kwamanje hayi kakame.
UMnankagwa yena uthi ukhetho lwalukhululekile njalo abe-TCC bengazami ukuphazamisa ukuthula okukhona elizweni uthi bazabotshwa bajikelwe ematshele. Kusenjalo leBotswana lithi lizakwamukela ngezandla ezimhlophe abeZimbabwe ababalekela kulelo lizwe kakhulu uma bedinga ubuphepheli. Khuluma lentatheli zindaba namhla umphathintambo wezomvikela umnumzana Kahiso Musi uthi bazakhangela ukuthi abafikayo bangaphiwa ubuphepheli kumbe bebuyiselwe emuva.
Asingeke sivimbele abafuna ukungena kwele Botswana. Esiza kwenza sizakhangela ukuthi bangaba iziphepheli yini kumbe sibabuyisele emuva eZimbabwe.
Uhulumende uthi umnankagwa uzafunyiswa ukuqalisa umsebenzi ngomvulo. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ibandla eliphikisayo ele-TCC lokhe lingaphumeli egcekeni kudaba lokuthi lizaphikisa impumela yokhetho emthethwani laba yini kumbe hatshi. Lanxa isikhathi esibekwe ngumthetho ukuthi lenze lokhu siphela kusasa. Amanye amalunga ebandla leli athi ukuya enkantolo ikudlala ngesikhathi kodwa amanye athi leli bandla kumele lihambe. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Amagqwetha amele i-CCC atshele umsakazi we-Studio 7 namhla ukuba basadlana ingqondo ngokuphanyeka udaba lolu emthethwandaba. Amagqwetha la athi sebelobe amaphepha abo ahlelekileyo alakho ukuhanjiswa i-constitutional court kusasa ekuseni. Ibandla le-CCC lifuna ukuba kulahle impumela yokhetho lolu. Sokusele amahola angamashumi amabili lane 24 hours ukuba luphanyekwe edayele e-constitutional court njengalokhu okwenzakala ngomnyaka ka-2018. Kubikwa ukuthi umnumzane uzonjamisa umkhokheli webandla leli kakujabuleli ukuthi lufakwe emthethwandaba. Isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi akaphendulanga imibuzo ayithunyezelwe i-Studio 7 ngodaba lolu. Kodwa abalandeli bebandla leli bathi ikuchitha isikhathi ukuluphanyeka enkantolo. Umnumzana Roberto Sibindi ngomunye wabalombono lo.
Mina angivumelani lakho ukuthi i-TCC ihambe ekhoti ngoba siyakwazi ukuthi ama-courts they are captured and the decision yawomalaba lamanye ama-constitutional judges is to dismiss indaba ye-TCC. Kodwa even ingavumelani lakho ngithi i-TCC ayihambe ekhoti ukuthi indaba yangawadismiswa, they have an avenue ukuthi ngasebelanda isadaki, bethi we exhausted all legal remedies and we don't find a legal remedy in our own country.
Banengi abalombono lo. Olandela izombusazo umnumzana Godnozi Mlambo uthi udaba lolu lufana xathu lolwangomnyaka ka-2018.
Daba lolu olukhona lolo ukuthi i-CCC ifungiye emathuthwandaba bephikisa impumela yokhetho. Mbona ngani sesibuyela muva, sibuyela esikhathini lesi sika 2018. Kukhanya kuyafanana njalo impumela yakho, mbonani ivele kuyaphuma into ezifananayo ngoba singakhayela amajaji angkhona ngabantu abafanayo.
Kodwa umnumzana Libert Ncube okubandlaleli uthi kuqhakathekile ukuya emthethondaba ngoba kuza kwenza ukuthi idale libonakale ukuthi lisekela uZulu lobahachi umnumzana Bekuzela Gumbo okuhlanganiswa eZimbabwe Democracy Institute ZDI uyakusekela lokhu
thethondaba kuqhakathekile ngoba kwenza ukuthi abantu bebone ukuthi abantu abavoteleyo bazimisele ngokudefenda ivote labo. Ngoba uma bengasakwenzanga lokho kutsho ukuthi ku-election ebuya ka-2028 abantu abaningi abasoze bevote ngenxa yokuthi basebebone ukuthi ukuvota vela ulancedo. Kodwa kungakhanya ama-leaders ezama ukulwa abantu bavuseleleka umdladla lolukuluku lokubalandela ngoba bebabona njengabantu abakwazi ukubadefend lokudefend ivote labo.
Umnumzana Mabutho Moyo ilunga lebandla le-ZANU-PF uthi kusobala ukuba ibandla le-CCC alilabo ubufakazi obugcweleyo ngokwenzakala kukhetho lolu.
Angithi wayetshilo nje vele uThamisa ukuthi impumela engelabizo lakhe akasoze ayivume. Nanku phela ngasavumi ngoba sebonile ukuthi udliwe ekhethweni. So hayi thina njengelizwe leZimbabwe siqhubekela phambili nge-development. President Mnangagwa sephiwe 5 more years ezokuthi aqhubeke ngomsebenzi omuhle abewenza elizweni leZimbabwe.
Zinenge inhlanganiso esizimeleyo njalo lezinye ezisekela amazwe atshiyeneyo ezachothoza indlela olwaqhutshwa ngayo ukhetho lweZimbabwe. Ngimele iCity 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Iziphathamandla zedolobho leJohannesburg kwele South Africa zithi lokhe zicwayisisa imbangela yomlilo obulale abantu abangamachumi ayisikhombisa lasithupha 76 kwesinye istezi kanye lohlelo lokudingisisa abafele kuleyo ngozi. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Ekhuluma labezindaba emakhazeni lapho okugcinwe khona imizimba yabafele engozini yomlilo elokishini le-Diepsloot eSoweto, okhokhela inhlelo zokuhlolwa kwezitho zomzimba eJohannesburg, umnumzana Thembalethu Mpahlaza, uthe phakathi kwezidumbu ezingamachumi ayisikhombisa lesithupha 76 zabafele engozini yomlilo wokutsha kwesitezi eJohannesburg, abedlula amachumi ayisithupha babo 62 batshe okokuthi akubonakala ukuthi ngobani. Utho kwamanje baphakathi kokuthatha iDNA yalezi zidumbu bese kusithi bathathe futhi la kulezo hlobo ecabangela ukuthi izihlobo zazo zifele kulo umlilo.
Lolu luhlelo oluzathatha isikhathi eside ukuthi waziwe labo abafele kulingozi ukuthi ngobani njalo badabuka kuphi.
Ngenxa yalezi zizathu akukaziwa loba bakhona kumbe hatshi abeZimbabwe abafele kule ingozi. Ngokutsho kwesizalwane seZimbabwe unkosazana Nobuhle Sibanda esikhulumela izolo, bebengabaningi kakhulu abeZimbabwe abebehlala lapha loba nje bebekhona.
Abaningi kakhulu ngababuya eMalawi, abeZimbabwe maybe few but abaningi ababuya eMalawi ngoba abaMalawi bebethi uma uthole iroom ma ulithole lithe ukuthi liyadula uzobiza nabangani ba bekwazi ukushera, yikho bebebaningi kakhulu.
Umeli weZimbabwe kele South Africa umnumzana David Hamadziribi uthi ucatshangelwa ukuthi bayisithupha abeZimbabwe abafele kule ingozi kodwa ngeke bakuqinisekise lokho lungakapheli uhlelo lwe-DNA oluqhutshwa ngamapholisa. Kusenjalo umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Trust Ndlovu uthi kulusizi abakubone ngesikhathi besethekelela indawo okutshe khona abantu laba.
Yabona abantu bafeka buhlungu, abantu sikhuluma ngabantu abafe ngomlilo nentutu bangazi ukuthi bazobalekela phi. Sikhuluma ngabantu abafebelele, sikhuluma ngabantwana, sikhuluma ngabantu abadala abomama bebangazilindele ukuthi kuzokwenzeka lokho.
Okhokhela inhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngabuto Mabena uthi labo abasele bengelandawo yokuhlala baphakathi kokuphathiswa.
Batholelwe indawo zokuhlala nge-City Council ye-Johannesburg le-Gauteng government. Yibo ke abancedisa kakhulu ngezindawo zokuthi bahlale khona okwesikhatshana. Ngekasilayo imlilingwane ukuthi zingaki izalwane zaseZimbabwe esezisuke zahlala kulezo ndawo.
Kusenjalo ukutholakala kwabakwamanye amazwe abaningi abebehlala kulesi sitezi okubikwa bebehlala ngokungekho emthethweni sekuvuswa umkhulumsindo abangafuni abakwamanye amazwe eSouth Africa besethe sahulumende umlando wokubangela ukungena kwabantu elizweni okungekho emthethweni. Umkhokheli webandla le-Action SA umnumzana Herman Mashaba owaziwa ngokungezwani lokungena kwabantu bakwamanye amazwe kwele South Africa uthi uhulumende lenhlanganiso ezilwela abakwamanye amazwe laba kumele bahlawuliswe ngalolu daba.
Young children were being brought up.
Abantwana bebehlala esimeni esesabekayo. Nxa ngikhuluma bethi ungabasusi kulindawo ungabathelelanga enye indawo yokuhlala.
Do you expect human beings to live like this?
Baningi abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa ngokungekho emthethweni bengala maphepha aqondileyo okuhlala lokusebenza kulelo lizwe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele-Ukraine libhombe ngohlobo lwendizamtshina ye-drone edolobheni le-Kuchatov kwele-Russia namuhla empondo zankomo. Ele-Russia lalo liphosele amabhomba edolobheni le-Vinnytsia kwele-Ukraine. Ohluthune umbuso kwelegini ukhangelelwe ukugcotshwa ngomvulo. Abanye abantu kulelo lizwe bathi kumele kufakwe intambo zombuso ezandleni zikaZulu. Lokhu kubikwa yi-Associated Press. Abanye abasakhulayo bathi baya kusekela ukutshengisela okuqoqwa libandla le-CCC besola indlela okuqhutshwe ngayo ukhetho lweZimbabwe ngeviki ephelileyo. Kodwa abanye bathi kabavumelani lalokhu bekhuthaza ukuba kube lokuthula elizweni. Utabuka Ncube usipha lolu daba.
Lokhu kuza kulandela imbiko ebithunyelwe enkundleni zokuxhumana ekhuthaza abantu ukuthi batshengisele ngemva kokuba ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lale ukwamukela impumela yokhetho lolu. Abatsha bathi inkokheli zelizwe kufanele zilalele imbono yabo njalo bavunyelwe baphatheke ekuthathweni kwezinqumo zelizwe. UPrince Shava ongukhansela webandla le-CCC ewange kuward 5 uthi ilizwi labasakhulayo liqakathekile njalo balungisile selele ukuphatheka kutshengiseleni nxa kungaba le ndingeko yalokho.
Ngendlela zokuthi nxa kungama-demonstrations demonstrate because we believe ukuthi we have heard and we have believed since we have complained ngawo ama-allegations okuthi ukhethwa kuyenziwanga kuhle. So mina my position as a youth and as a youth leader in our area of Matatrend,
Unkosazana Sithabile Gandhi Ndlovu okhokhela inhlanganiso ephathisa abantwana abaqhuba izifundo zika-grade 6 lo-7 ngengwalo lokunye uthi kuliqiniso ukuthi imibono yabatsha kufanele ilalelwe kodwa esithi imibono le kufanele ikhutshwe ngendlela ezilokuthula hathi ezokutshengisela.
Thina njengama-youth sithanda ukuthi kube lokuthula. Ukuthula kunjengalokho esikubone emkhankasweni. It would be very unfortunate ukuthi i-journey esiyiqalisile sithi ended on a bad note. So ngani kulobudlwangudlwangu abantu sebengani bayala. Njengama-youth thina sithi khona we want to be drivers of economic development. And right now if any participation is going to involve the youth, siyabecela ukuthi abadala basi-involve entweni ezile empowerment phakathi, into ezizasinceda njengabantu abatsha ukuthi we build our future. Kodwa lokho komsindo thina njengama-youth, and I would like to encourage abanye abatsha ukuthi singasetshenziswa ngabantu ababelama-agendas abo.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Effort Dlela Ncube njalo okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uthi ukutshengisela lokukhala la imisebenzi ayisikho kwabasakhulayo bodwa njalo kungaphazamisa amabhizimusi okwesikhatshana kodwa kulakho kuletha impumela engaphathisa ilizwe.
Into okumele siyikhangele ukuthi yini elungiswayo kanti amabhizinisi azahlomula njani kuyo. Okulungiswayo yikho abazazuza khona kakhulu kulalapha esikhona namhlanje. Nxa kungaba lokukhalala imisebenzi kulungiswa ilizwe bangalahlekelwa imali lapha lalaphana kodwa kuyabe kukuncane kakhulu kulenzuzo ezaphuma ezazuzakala. Nxa ilizwe selilungisiwe itoyitoyi leyo ukhalala imisebenzi lokho kuyabe kungokokulungisa ilizwe kulungisela abantu kulungisela lawo amabhizinesi
omelele ukugcotshwa okusemthethweni omnumzana Emerson Mnangagwa uthi bazatshesisa kabuhlungu abantu abazatshengisela emigwaqweni bekhonona ngempumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kwele Zimbabwe. Ngimelele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingudaba kancube.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Was a Friday, namhlanje sile ntombazana esakhulayo uNosipho Spanda odume ngokuthi nguNompera. Yena ucula umdumo weAfro House. Kubika uEzra Chisa Spanda.
UNompera ucula eseZimbabwe naseMzantsi Afrika ezama ukuthuthukisa umculo wakhe. Wazalelwa eChabalala wakhulela khona waze wangena isikolo.
Wangena nje isikolo khona laphana eduzane bebethi eMasocha Primary School. Ngaqedele iprimary eFountain nje isikolo zona lezi around koBulawayo. Ifamily yami behlala khona laphana nje koBulawayo eChabalala kuNkulumane nje indawo nje engikhulele kuyo. Omalume bebekhona laphana koFountain, that's why ngithi ngifunde ngoFountain, field tree. So nje impilo yami is centered around khona laphana nje eduze nakoBulawayo.
Umculo kaNompera uthandwa yintsha phona uthiwa umculo wakho.
I do Afro house, Afro pop. Afro piano manje. Nje okunye nokunye nje ohambelana neAfro neGospel. So ingoma zami nje zinonkulunkulu kakhulu.
Ukucula wakuthanda esemncane esesikoleni lasesontweni pho okwakwenza wafuna ukuba ngumculi kuyini?
Ngithatha from esontweni, ngiwumuntu othanda isonto when I was growing up. Ma ngisakhula, I think ama-artists abekacula ngalesona isikhathi bekungabo Mafika Izolo, oBrenda Fassie, and then into engenza ngathanda umculo yi-radio because ma ngikhula mina bekuyinkathi ze-radio 2. So bekudlala umuzik omningi laphana ebesiwuthanda. So ngicabanga ukuthi uthando lwami lomuziki lusukela eradio, bengithanda iradio kakhulu.
Tshela abalaleli ukuthi umculo wakho bengawuthola ngaphi Nompera?
YouTube ukhona, Spotify ukhona, Apple Music ukhona. Yes, so music wami uyawuthola lapho uNompera SA. Ngiyabonga.
Unosipho Sibanda wazakala ngokuthi nguNompera uNosipho esikhulu. Ngiyabisela ikuhlelo Woza Friday. Mpelasonto enhlekeni lonke, igama lami uEzra Chisa Sibanda.
Siyabonga Ezra kwanele likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxa khona ngokhetho olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.